Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 22 Ntulikazi 2020 ngoPresident Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Kimi njengomama, hayi kimi ku right sibili ukuthi siyefika endlini kusakhanya nge lockdown ngoba bese sizwile ngamasela la angasebenzi angakwazi ukuzenzela ahlale ehlahlela abantu ndawo yonke beku right ngoba khathesi besichayisa siyafika endlini ebusuku.
Ngokubona ukuqansa kwenani lasebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe eselikunkulungwane phose ezimbili 1820, umongameli Emerson Mnangagwa wethule iziqondiso ezintsha zokumelana naleli gciwane.
Yikho ke into ze-econet lezi ziyahlupha ngoba isikhathi esiningi i-econet izwanana labo ibhadale izimali ezifana ziphathwa nomhulumende abasebenzi bayo igcina vele behola nothing.
Inhlanganiso yezimbili ezilwela amalungelo oluntu zikweza emthethwandaba isicelo esokuvimba i-econet wireless ukulandela isiqondiso samapholisa. Yintatheli zindaba elodumo uHopewell Chimono obotshwe kuthanye umiswe phambi kwedale likamantshi esetheswa icala lokutshotshozela udlakela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ngokubona ukuqonga kwenani lasebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe eselikunkulungwane phose ezimbili 1820, umongameli Emerson Mnangagwa wethule iziqondiso ezintsha eze lockdown emizameni yokuvimba ukuthelelwana lula kwegciwane leli elizweni. Aze besinde kuleli gciwane sebengamakhulu phose amahlanu 488, kuthi inani lasebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqalayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 105,121. Emhlabeni jikelele asebatholokele bele COVID-19 sebeyizigidi ezedlula ezilishumi lanhlanu 15,165,863. Uthi asebebulawe yileli gciwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 621,323. Abasinde kulo beyizigidi ezedlula eziyisitshiyagalolunye 9.1 million, kubika abenhlanganiso ye-Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjubele gciwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisikhombisa 749,492, labulala inkulungwane ezedlula ezilishumi lanhlanu 15,726, kwasinda inkulungwane ezingamakhulu edlula amane 409,568, kubika abenhlanganiso ye-African Union. UZulu wakoBulawayo wamukele ngemibono etshiyeneyo ukuqiniswa kweziqondiso ze-lockdown ezikade seziyekethiswa. Abanye bathi zilakho ukwehlisa kumemetheka komkhuhlane lo, kuthi abanye besithi le yindlela yokuvimba ukutshengisela okujonge ukwenziwa ekupheleni kukaNtulikazi. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Izolo umongameli Emerson Mnangagwa wethule iziqondiso ezilukhuni eze-lockdown ezigoqela ukwalelwa kwabantu uhamba-hamba phakathi kwehola lesithupha ntambama kusiya kuhola lesithupha ekuseni i-curfew, ukuvalwa kwezitolo ngehola lesithathu emini kanye lokwenqabela uZulu ukungena edolobheni ngaphandle nxa efuna ukuthenga ukudla, ukudinga amanzi kanye lokwelatshwa. Lokhu kusolwe ngabanye abantu abathi lezi ziqondiso zijonge ukuvimba ukutshengisela kwabantu okuqoqwe ukwenziwa mhlaka 31 Ntulikazi. Kodwa uhulumende uthi lezi ziqondiso zijonge ukwehlisa ukumemetheka kwe-COVID-19 esimemetheka okwethusayo ikakhulu koBulawayo osekulabantu abangaphezu kwamakhulu amahlanu i-586 asebetholakale belayo. Umnumzana Future Mpofu isakhamuzi sakobulawayo uthi namhla umumo ubujikisile abantu bebephendukiswa nxa bengena edolobheni bengelancwadi.
Namhlanje situation ekhona etown kuyahambeka sibili kuright etown yonke into normal sibone inkinga kodwa kuphela nxa kuma roadblocks nxa usiza etown kunzima nxa ungelanto oyihambelayo ngelaphepha eliqondileyo lokususa phansi bayehlisa abantu emabhasini lasemakhombini befuna ukuthi bebone ukuthi uhambelani uhanjiswa kuyini uyadingana etown nxa ungelayo amaphepha balikisele emuva xa unenkani bakubopha uhambise station yiyo into ekhona eyenzakalayo kuphela edorobheni lakobulawayo kodwa hhayi phakathi etown abantu bahambahamba kulanto eluhluphu.
Umnumzana Leonard Moyo omunye wabosomabhizimusi kobulawayo uthi izikhathi zokusebenza yizo ezibabulalela ibhizimusi.
Bengicela ukuthi uhulumende ngabe uyasehlisela isikhathi sokuvula lokuvala kumabhizinisi. Ekuvuleni sivule ngo-half nine ukwenzela ukuthi umqando uzabe usuyehlile kancane ngoba siyakubona ukuthi lokhu kwenzelwe i-lockdown leyi ngokuthi kuyaqanda umkhuhlane lo ugcina ngesikhathi sekuseni lantambama zokuqanda kuyevalwa ngo-half four isikhathi esihle kakhulu kubusiness and yikho lapho esithola khona konke esingabe sikufuna ungasivuseli ilizwe izinto kazimanga kuhle kuyo yonke indawo kodwa singananzelela isikhathi sokuvula sisiqakathekise sivule ngo-half nine kumbe sivule ngo-nine siyovala ngo-half four.
Unkosikazi Sanele Dlodlo uyisakhamuzi sakobulawayo uthi izigebengu beseziziningi kakhulu.
Kimi njengomama hayi kimi kurayithi sibili ukuthi siyefika endlini kusakhanya nge-lockdown ngoba besesizwile ngamasela la angasebenzi angakwanisi ukuzenzela ahlale ehlahlela abantu ndawo yonke beku right ngoba khathesi besichayisa siyafika endlini ebusuku yebo ye kungabe lokunye nje ukuthi abanye bayakhalakhala ukuthi mina hayi ngithi kimi njengomama ku right sibili labantwana befike bembona ngoba nanku i-transport iyahlupha ngizafika ngale ngo-four ngize ngiyongena endlini ngo-eight kumbe nine mfica abantwana belele.
Umqondisi wesibhedlela sempilo osikhuca mfundo Solwayo Ngwenya uthi iziqondiso lezi ziyancomeka njalo zizavimba ukulahleka kwemphefumulo.
Linto izanceda kakhulu uZulu ukuthi umkhuhlane we-coronavirus ungamemetheki usiya phambili. Umkhuhlane lo ungamemetheka kakhulu usiya phambili uyabulala abantu abaningi. Yikho ke kuqakathekile ukuthi kube le-lockdown enje. Siyacela kakhulu ukuthi sixwayise lo umnqumo ofakwe nguhulumende ngokuthi uncede impilo zethu sonke ezibhedlela kungaze kwagcwala abantu abagulayo sigcine sisehluleka ukunceda abantu bazijhiye okwamagama. Yikho siyacela kakhulu lihlale phansi laba abantu abangela
laloba abanye bencuma iziqondiso lezi kulabanye abazisolayo. Ilunga lemthwakazi Republic Party umnumzana Mkhokheli Ndlovu uthi kukhona ukunuka santungane nge-lockdown.
Ye hayi siyayizwa sibili indaba yokukhwela kwama-cases e-COVID. Uhulumende uyenze kuhle ngokuthi uma singalaqinisa ukuthi uku-acta lokho sesenzela nama-demo yini kumbe uku-acta against i-COVID kumbe so-acta against ama-rights abantu singazi khona kodwa siyasola ukuthi kukhona ukunuka santungane.
Idolobha lakobulawayo linakho ukusilela indawo zokuhlalisa abantu abafika bevela kwamanye amazwe besalinde ukuhlolwa umkhuhlane we-COVID-19. Okwamanje idolobha lisebenzisa ihotela yekhumalo insinga kanye leye-standard njalo alakho ukugcwala kakhulu ngenxa yokuqansa kwenani labantu ababuya bevela phandle kweZimbabwe. Ezinye zeziqondiso ze-lockdown ezethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo sigoqela ukuvalwa kwezikolo zemfundo yaphezulu ezikade sezivuliwe, ukumiswa kokuhamba kwezimota ezithwala abantu lamabhasi phakathi kwamadolobho loba emaphandleni, lokuvimba ukuvulwa kwezikolo zemfundo ye-primary okukade kukhangelelwe ukwenziwa ngeviki ezayo. Mhlaka 31 kuyona le inyanga kulokutshengisela ukuqoqwe ngumongameli webandla eliphikisayo ele-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume kanye lamanye amaqembu azimeleyo agoqela othajamuka. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso yezimbili ezilwela amalungelo oluntu sezikweze isicelo semthethwandaba esokuvimba inkampani yengcingo zikamakhalekhukhwini eye Econet Wireless ukulandela isiqondiso SSH and C's warrant sokubamba ngamandla leyo nkampani ukuba inike amapholisa okumunyethwe ngomakhalekhukhwini babantu abayisebenzisayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso ezibona ngamalungelo oluntu eMedia Institute of Southern Africa, Mr. Zimbabwe, le Zimbabwe Human Rights, Zimrights, bathi i-search warrant leyi ingozi kumalungelo kaZulu ngendlela ethusayo ngoba iConnect ilabantu abafika izigidi ezilishumi lanye abayisebenzisayo. Lesi sicelo siza ngesikhathi lapho amapholisa ethole imvume emthethwandaba yokubamba ngamandla abe-iConnect ukuthi baveze amagama abantu abasebenzisa linkampani ukuthumela nokuthunyelwa imali. Lokhu kuchazwa ngumnumzana Thabani Moyo, umholi weMr. Zimbabwe.
Mr. Zimbabwe has approached the High Court seeking for their indulgence.
Mr. Zimbabwe is ihambe edalele High Court icela ukuba likhuphe incwadi ye warrant of search and seizure. Sibona ukuba lokhu nxa kuyenzakala kuzaphazamisa ilungelo lemfihlo kuzizalwane zeZimbabwe njengalokhu okusisekelo sombuso.
It will compromise on the right to privacy for millions of people in Zimbabwe as defined.
Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthi njengebandla bakhathazekile ngokungahlonishwa kwelungelo loluntu.
Thina be-MDCA kuyaziwa ukuthi vele i-corruption ngivela ezulwini, ngivela elwandle, ngivela ngaphi, vela siyifuni. Yikho ke into ze-Econet lezi ziyahlupha ngoba isikhathi esiningi i-Econet izwanana labo ibhadale izimali ezifana ziphathwa nguhulumende, abasebenzi bayo becina vele behola nothing. Namhlanje sokhanya ngani ingidi sisitsha ngapha iyalunywa, kodwa thina sithi i-due process umthetho wonke kakwenziwe okwenziwa wonke umuntu.
Ababethwe ngamagama kulesi sicelo sabemisa le Zimrights abasikhweze emthethwandaba bagoqela abe iConnect, umphathintamba wendabo zasekhaya, usikomishi wamapholisa, iPostal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe, POTRAS, le-RPZ, ngenjongo yokuvimba ukwephula kwelungelo loluntu ngabe iConnect lohulumende. Abe iConnect labo bakhweze isicelo sokuphikisa iziqondiso ze-search and seize warrant leyi eze namapholisa emthethwandaba ngomvulo. Ngakho ke lezi nhlanganiso zombili zikucele linye labe iConnect ukuthi uhulumende akanalo ilungelo lokunikwa okumunyethwe kubomakhalekhukhwini babantu bonke elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Yintatheli zindaba elodumo uHope Chingono obotshwe kuthangi umiswe phambi kwedale likamanje esetheswa icala lokutshotshozela uDlakela. Isinqumo sokuvunyelwa ukuhlawulela isibambiso sebail sizokwethulwa kusasa njengoba lusaqhubeka luthethwa lolu daba. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UHope Chingono, lo mkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe, enguye njalo okhokhela umkhankaso wokutshengisela oqoqwe ukwenziwa ekupheleni kwalinyanga owe 31st July movement, umnumzana Jacob Ngarivume, babotshwe kuthange bamiswa phambi komthethwandaba lamhlanje. Iqula lamagqwetha kaChingono elikhokhelwa ngunkosikazi Beatrice Mthethwa liveze ukukhathazeka ngendlela amapholisa aze ngayo emzini wakhe ukuzombopha. Utshele umthethwandaba munye unkosikazi Mthethwa bekhona abangaziwa ngamapholisa abaqhuba imisebenzi efanayo, kungakho efuna kutshelwe abohlangothi behofisi yabachuchisi eka Prosecutor General umnumzana Khumbirayi Hodzi ukuba baluphenye lolu daba lokukhonona kwakhe phezu kwendlela uChingono alandwa ngayo emzini wakhe. Uthi makadingwe lowesifazane okubikwa ebonakale emadabukakusa ngezikhathi zabo 4 ekuseni engena lapho kugcinelwa khona izibotshwa enkambeni yamapholisa lapho uChingono elaliswe khona esithi uyingxenye yabaphenya udaba lwakhe lanxa ebikwa engaziwa yilawo mapholisa alusebenzayo. Umchuchisi kulolu daba umnumzana Whisper Mabhawudi utshele umthethwandaba ukuba angaze aphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso yebail uChingono ngoba elakho ungazilandeli iziqondiso zakhona njalo elakho ukubaleka njengoba elabangani abaningi abakwamanye amazwe. Esinye seziphathamandla senhlanganiso yababalisi bemaphandleni eye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe R2s esingathandanga ukubethwa ngegama siveze ukuba sebehlalele evalweni yena labanye bakhe ngemva kwalesi sehlakalo.
They continued attempt to abduct the union leaders by the state agency.
Sengingumuntu osengohlalela evalweni mina njengomunye wenkokheli yale iunion ngigcwele ukwesaba ngitshaywa luvalo isikhathi sonke nxa ngingezwa kuqoqodwa egedini. Okungidanisayo yikuba silohulumende ongafuni ukubona abantu bakhe betshengisela ukukhonona kwabo ongafuniyo ukuba sisebenzise ilungelo lethu ukutshengisela. Sihola imali enlutshwana kakhulu kodwa basiphatha kanje endaweni yokuthi bakulalele lokhu esikhala ngakho kodwa kasiyikuthula sizangena ezidaladeni.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yesisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Japhet Moyo upha umbono wakhe ngalokho osekusenzakala kulabo abalembono etshiyenele kahulumende.
Sibona ngani nje ikudlalisa isikhathi ikudlalisa ama resources estate isithi ke ithatha ama resources ifake endaweni ezingayisizo aluba lezo mali ke esifaka amafutha lezo mota esetshenziswayo zigijima ubusuku bonke ezivakatshela abantu aluba leyo mali isebenza ungcono aluba imali ke engathengela ke onesi thengela amadokotela ama gloves lokunye okuthize but sibona ukuthi isetshenziswa endleleni engayisiyo.
Ukuhlukunyezwa lokubotshwa kwentatheli izindaba inkokheli yezombusazwe, inkokheli yezombusazwe emela isebenzi kanye labaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo likaZulu kuza ngemva kokuba uhulumende ekubeke sobala ukuthi uzobabopha bonke abaphatheke kumisebenzi yokuphazamisa ukuthula elizweni. Abacatshangelwa ukuba ngabezomvikela abasebenza nsitha babekwa bethekelele umkhokheli weZCTU umnumzana Peter Mtasa ngeviki eliphelileyo oweya ababalisi eye R2s umnumzana Obet Masaraure ukuhlukunyezwa komeli wezengeza West edalela ephalamende umnumzana Job Skala labanye. Kodwa uhulumende utshaya phansi ngenduku ethi uzobopha bonke abatholakala belamacala ukufuna ukubangela udlakela elizweni kanye lokuvukela uhulumende. Unobhala ogatsha lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana ukubeka sobala embikweni yakhe ayiloba enkundleni yeTwitter ukuba bazobotshwa bonke abaphatheka kumikhankaso ephazamisa ukuthula elizweni kungakhathalekile ukuba bangobani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Live Talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19 ngesikhathi inani lasebetholakale beligciwane leli liqansa okwethusayo eZimbabwe kodwa likhumbule izihlobo alenelisi ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela sisemakhaya kungenxa yaleli gciwane. Yesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Owayelwisa umbuso ongcindezelo kwele South Africa, umnumzana Andrew Mlangeni, ubhubhile eseleminyaka engamatshumi ayisitshiya galolunye lanhlanu 95. Umnumzana Mlangeni watshoniswa ndawonye lomoya umnumzana Nelson Mandela ngomnyaka ka-1963 no-1964 ku-Rivonia Trial njalo ngomunye okugcina obesesele wabamiswa phambi komthethwandaba kulindawo. Abacitha umlilo abemelika babonakale bemi phambi kwesigodlo se-China e-Houston emelika ngolwesibili ntambama kulandela ukukhala kombhobho kulindawo njalo ele-China lithi ele-Melika lephule umthetho wamazwe omhlaba ngokuthi livale isigodlo sayo kulindawo.
Abathwala impahla labantu phakathi kweZimbabwe neSouth Africa ababizwa ngokuthi ngamalayitha sebekhuthaze izizalwane zeZimbabwe ezithumela impahla ekhaya ukubana ziqale zifafaze ngemithi ebulala igciwane lecoronavirus ama-sanitizers ukuze zingesuleli igciwane kubashayeli labemuli ekhaya. UBenedict Nhlapho usethulela lolu daba.
Iningi labomalayitha abangathandanga ukuziveza amagama ngenhloso yokuvikela ubudlelwano babo lalabo ababathwalela impahla bathi bakhathazekile kakhulu ngamathuba okuzithola sebelaleli gciwane belithatha empahleni ezithunyelwa ekhaya. Bathi kuhle umuntu engakathumezi lezi mpahla azifafaze ngemithi ebulala igciwane le-coronavirus ukuze labo nxa sebezibamba zibe ziphephile. Omunye wabomalayitha laba uthi uzwa ubuhlungu isikhathi sonke nxa sesiyatshiya lezi mpahla ekhaya.
Ngikhuluma kunje. Lapho sengihambe khona ngishiya impahla akuqedi maviki mabili ngingazwanga ukubana kunomuntu osebanjwe i-corona. Manje udriver wethu omunye ubeshonile sihambile ukuyombeka ekhaya, iyo le corona. Ngilusizi kakhulu ukubana yithi sitransporta le corona siyifaka emdenini yethu esemakhaya. Hayi, corona siyitransportile, sengivumile.
Kuthiwa kumzisa ubuhlungu kakhulu ngeminye imikhuba engalunganga yabanye bakhe egcina imemethekisa le gciwane.
Ngiyaxolisa ukukhuluma lento. Siyaphathisa impahla ngabantu. Impahla ziyahlanganiswa nezidumbu ezinekorona. Ngoba siyafika ebhoda kube nzima ukuthi impahla zidingane emotweni. Umuntu afike ngale phambili avule aphosele phakathi etrolling yesidumbu. Bazongisola amanye driver. Kodwa yinto ekhona.
Umnumzana Kolema Moyo odabukayo ePlumtree eNyabane komqanjelwa ukuthanda uzwe lakhe ukuthi benze konke abakwenelisayo ukwenqabela ukuthumela igciwane le-coronavirus ekhaya.
Sisuke sithi masikubamba lokhu kudla esibathumelela khona sikufaka ezikhwameni singasanitizanga. Makufika lapha emakhaya abethatha amabhegi lawe izikhwama lezi bevula ukudla lokhuyana bekubanjwe ngumuntu obengasanitizanga. Nabo njalo bengasayinitizanga bese beyalithatha kanjalo leli gciwane. Engikholelwa ukuthi singagwema ukuthi igciwane leli libhebhetheke ngokusebenzisa izivikeli ezifana nesanitizer.
Umnumzana Gretman Mkhwebu yena uthi okunye osekumemethekise umkhuhlane lo yilabo abathe ngobunzima bempilo kwele South Africa sebegcina bebuyela ekhaya ngendlela ezingekho emthethweni kati vele sebelalo leligciwane.
Government la mayingaqiniso ukuthi ifake zokuphepha amasothi emngceleni kuvinjwe lenkohlakalo ngoba ungathola ukuthi abanye bangena nje bayabhadala imali. So le nto engagwema ukuthi umkhuhlane ungene ekhaya bese ukuthi lathi siku diaspora isiphathisa impahla emakhaya siqikelele sibone ukuthi impahla zingaba ziphepha ongakanani ngoba lapho sezihambisa khona zibanjwa ngabantu abaningi. So ukuthi uyabungazi ukuthi umkhuhlane ungaba ungene ngayiphindela ngoba la kungaba lomthelo ukuthi imkhuhlane icine ungenile ekhanga lezo mpahla esiziphathise emakhaya.
Nobanje kusase kunenye okungakaziwa ngegciwane le-coronavirus. Olunye ucwaningo lukhombisa ukuthi leneliza kuphila okwesikhathi eside lapho elwele khona. Olunye ucwaningo lukhombisa ukuthi lingahlala amalanga afika amahlanu phezu kwensimbi, amalanga afika amane phezu kwesigodo kanye lafika amathathu phezu kweplastiki. Lokhu kutsho ukuthi selingahamba lize liyefika ekhaya ligcine selingene kwabanye. Sebebanga kuzinkulungwane ezingamachumi amane nearly 400,000 asebelale igciwane kwela South Africa kanti sebesedlula izinkulungwane ezinhlanu over 5,000 asebefile. Melisuru 7 Johannesburg kwela South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus eze-lockdown kwele-Bhilithane zibikwa sezincede ezinye izizalwane zeZimbabwe ukubana zifundele ukwenza eminye imisebenzi etshiyeneyo yezandla ebapha inzuzo. Yinhlelo zendaba ye-Studio 7 weRachisa Spanda usethulela lolu daba.
Isizungulo kuhlala umuntu ezivalele endlini yakhe kudida ingqondo uzwe ugula, kukanti abanye kwenza badla ingqondo baphume bele micabango yokuzifundisa ukuthola olunye ulwazi olungasiza empilweni zabo. Ukhwezana naso ngenkosi Gabadela uthi lockdown imsizile okwamagama.
ngaba lesizwe ngesikhulu kakhulu emsasibuhlungu ngazitshela ukuthi ngizosiqeda ngani leso sizungu ngase ngihamba ngiyadinga iwulu ngaqalisa ukweluka ngaqalisa ukucrosh ngayeluka 36 sets baby sets ngadonator e-children's unit and then after that ngase ngifaka la ku-Facebook abangani bami babona bangi inboxer bacela mbelukele okwama baby shower okwabazukulu babo kathesi ngikhuluma nje sengilama orders more than 4 sets and imali enhle kakhulu and people are willing to pay
umhlabeleli olodumo uOluhle Ncube sefunde uziphekela umculo wakhe kasadinga amakhampani ukuthi agcinezele ingoma zakhe
ukhona okunenge ngithenga kufunda njengomuntu okade sehambeni lokwenza iproduction ye music akhona amanye ama software amasha engisifundise wona ngihleli endlini ngesikhathi se lockdown angenza nisimeni esichiyeleyo kulabanye angenza ngibe ngiceceshe ekurekhodeni umculo omusha ngakho isikhathi se lockdown ngisebenzise ngendlela ebengiyibona ifanele ngendlela ethuthukisa impilo yami akusikho konke okube kubi ngesikhathi se lockdown
iningi lafundela imisebenzi yezandla ebelingeke layenza kungela ukuhlala ezindlini lingasebenzi unkosazana Musa Nkiwane uthi ufunde ungahlaleli izandla
silahlekelwe izihlobo silahlekelwe ngabangane silahlekelwe ngabantu ade sisebenza labo nje jikelele kodwa ngomphakathi wokuzima kukhona lathi okuhle sikufundileyo safunda ukuthunga safunda lokweluka saze safunda lokweluka inelwe zabantwana okunye sesingamateacher singathi ye bekuyisikhathi lokuthi lathi sizikhangelisise sizihluze njengomphakathi ukuthi singabantu abanjani sokulokuhlangana lokuthandana
umnumzana Max Sparrow ujabulela ukuthi laye selolwazi lokupheka ezangaphansi kwamakhala
thina abanye sasingakwazi ukupheka sasingakwazi ukuthi uyabheka but i-lockdown yasifundisa ukuthi hendoda kumele upheke ujama recipe different recipe kade sipele ukuyazi nxa evini wabafowethu labo sesipethu bemvakatshele sengikwanisa ukuthi ngithi hlalani phansi ngizapheka umntwana nami vele sesithi hayi dede yazi amaskons akho lawa hayi mnandi kabi
abadala bathi ukuwa kwenye indoda ikuvuka kwenye unkosazana sasenkosi ose ibhizinisi yakhe useyikhulisile kakhulu ngesikhathi se-lockdown
isikhathi se-lockdown sanginikeza ithuba elihle kakhulu and I managed ukukhulisa ubusiness yami ngathola ama-PPE ayiwo enganginqedisa ngawo ezibhedlela thola iqetha loku-trainer izisebenzi zami zaba le knowledge ulwazi oluhle ukuthi singalwisana njani le coronavirus so this is one of the things ezinhle ezenzakalayo esikhathi se-COVID
kukhona babengenzi lutho ngesikhathi se-lockdown unkosazana Amanda Mhlanga uthi wayetshona elele ngesizungu
mina ke ngibonakala nge-lockdown I gained i-weight kakhulu okwesabekayo ngoba ngangitshona ngisidla ngilala kube lesizungu akulanto engangiyenza sengisesabeka ngobududla manje kuyangethusa lokho
incwethu kwezempilakahle zikhuthaza uzulu ukuthi ngesikhathi se-lockdown kangahlaleli izandla kenze ezinye izinto ezizenza umzimba ungabi mdambiyana abe le micabango engaletha kugula ngomkhuhlane wengqondo ngimele isitudio 7 e-London igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda
singeke ehlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela inhlanganiso ezimbili ezilwela amalungelo oluntu zikhweza emthethwandaba isicelo sokuvimba i-Econet Wireless ukulandela isikhondiso samapholisa. Inthethela izindaba elodumo uHope Chingono obotshwe kuthange umiswe phambi kwedale likamantshi esetheswa icala lokushoshozela udlakela. Olivalelisayo nguFrancis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.